siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandlele ZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandlele ZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile. Kodwa hayi, thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF okuthanda ubudlwangudlwangu. Ubesuka esigabeni seBedbridge West eChimunangana. Indawo le ke yaba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwangudlwangu. Kodwa konke lokhu sithi hayi, akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalela njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
Libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe?
Asilambono kakhulu ngakho, ngoba into yini isilali hero status sehliswa kakhulu libandla leZANU-PF, sebayenza into yeparty. Kukati kufani ngokufanele kufuze kube yinto eqakatheke kakhulu. Umuntu uma engena nesila heroes acre kungabi kukhangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty, kukhangela imisebenzi awenzileyo ewusebenzele lizwe. Into esingayisho kuba uhulumende we-MDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba agcotshwe isicoco sokuba yi-national hero, hatshi ukuba kube isinqumo esenziwa yiparty. Ngeqiniso baningi abantu abalaphana e-National Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana, kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo leZANU-PF. Njalo baningi kakhulu abantu abangekho e-National Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana, kodwa ngenxa yokuthi abala budlelelwane obukhulu leZANU-PF abakho e-National Heroes Acre. So hayi, abaqhubeki bona basebenzise mbe ba-abhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela. Abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele e-National Heroes Acre.
Uyachiwo njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South?
Kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South. So thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona, njalo uyabulala kakhulu. Lo hulumende njalo into esimcwayisa yona, njalo simcebisa yona ukuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye-vaccination bengohlelo lolu lokuhlaba abantu amajekiseni, ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu. Okunye esikubonayo ukuba abantu kunzima ukuba balandele iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuba abantu bazama ukudinga okokuziphilisa okuthi abantwana bathole ukudla. Uhulumende bekufuze abe le ndlela enza ngayo ukuze ancedise abantu ukuze abantu bathole ukudla, ngoba into eyenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa. Le nhlanganiso ezizimele zodwa besizicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behlezi emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo. Ngiyabonga, msakazi.